Makhathi singafanele ku-black market nxa uyabe usuthenga i-foreign currency ufuna mvuthi wokho. Ayisathengeki, liyabe lishiywa i-value every day, every hour. Lokhana ukuthi wazi ulithengise uye nalo esikhwameni akulihlela lapho elithengwa khona. Alisasebenzi, alisinanceda. Akusayi kakhulu ngoba akusaphileki ngalo, akusasebenzeki ngalo.
Pho-ke selisebenzisa imali yiphi nxa lithenga lithengisa impahla?
Sokumele sisebenzise i-foreign currency, okuyukuthi abantu abaningi bayabe bengamali. Ngoba lanxa ungabe uthenga usuthi uyathengisa kwezinye indawo, bazakutshela ukuthi bafuna imali ye-US dollar. I-US dollar elingaholwa ngabantu abaningi liyabe lingekho. Umuntu ehambile ebhenki wahola i-phone note. Wena usuthengise ngalo sokumele uyehoda izinto eziningi. Abasali vumi kwezinye indawo i-phone note ungahoda ngalo. Bayabe sebefuna imali ye-US dollar.
Pho-ke manje liyenza njani umsebenzi wenu nqakunje?
Hhayi nqakunje vela kuphileke. Sesisebenza kodwa kusebenzeka nzima. Ngobuyalalulayo i-phone note kodwa kusasa iyavuka lokhuyana okuthengisileyo ingasakuthengi. Uthenge wawodwa into namhla nge-$10. Nxa uvuka uthengisa kusasa again that same thing ngoba uyiwode nge-$10 okumele uyiwode nge-$20. So akusaphileki ngoba ezinye iy'ndlela sokuyikuwa vele kwamabhizinisi amancane ikuwa kwisilo okumangalisayo.
Pho-ke nxa likhangela sibili sakwazi sabantu bezimbabwe banamaqhinga athize ukuthi bangakubamba lokho, lina njengoba lithenga lithengisa impahla liza kubamba njani ukwenza ukuthi imali ugcine usala layo ezandleni?
Vele ukuthi sigcine usala nemali ezandleni ukuthi ngabe kuyenzeka babadike sithola lelo US dollar ebantwini. Manje kunzima. Asisakwazi nokuthi siqalisa ngaphi sicine ngaphi ngoba lelo US dollar vele lona ngokwalo alikho ebantwini. So hayi indaba vele esingakwaziyo ngoba ngokubona kwethu abaningi sizavala siliphethe i-phone note kodwa livele lingasathengi. So yikho sithi ngezinye iy'ndlela yikuwa kwamabhizinisi ethu nala amancane esizame ukuthi siziphilise ngawo.
Ye, ukuze abantu bekuzwe ukuthi sibelikhuluma ngani kakhulu, faka-ke umzekeliso ukuthi nxa ngisiye emkambo ngathenga amabhanana angu-20 nge-phone note, nxa ukuthi sengithengisile kubanje kube nje, akufake khonapho sizwe.
Ye, khonokho ekade ngizama ukukutsho babadube ukuthi sithi i-box namatamatisi uhambe uyothenga emkambo. Mhlalokho liyabe lisenza nge-$20 phone note. Uzawabala amatamatisi lawa nanxa uhambe usuyathatha ngama-10 cents uthengisa ngawo. Uthole ukuthi mhlalokho uthengisile from that $20 owuthengayo wathola kumbe ungathi i-profit ye-$10. Usuthole esandleni $30. Xa uthi uyabuyela ngalo emkambo, amatamatisi sevuke ekhwelile lelo same box okuthenge nge-$20 seliku-$40. Kumbe uthole ukuthi emkambo ngalo sebesala kwezinye indawo bathi bona lapho esiwode khona kufuneka i-US dollar. La ukuthi wode kuya ngele i-US dollar. Wena ngathi ebantwini uhambe wathengisa ngalo i-phone note. Wathengisa nge-price yayizolo kuleli layizolo. Usuthola sona sokuleyo i-price. Leyana osuthengise ngayo i-$30 ayiselavalu sokumele wena uze ubuyele endlini. Uthathe inye wayithengisa wayibeka futhi utopa futhi hayi ngono lithenge. Ngiwode ngoba vele impilo kumele iye phambili. Uthengise futhi kodwa hayi sithayisa uzulu zonke ngesikhali khali. Ngoba ngezinye iy'ndlela asisarani ama-profitable businesses. Sesirani ama-businesses okuthola amalosi. Ngoba uyabuluza every day you lose $10 from amatamatisi nalawana the same box oloda $20. Every day uyabuluza $20.
Lapha singathi thuthu u-2008 sebuyile la.
Ye, ubuyile and now nezindlela thina njengamavenda sowathi yi-related ka-2008.
Kuyesabisa ukudlula kudala?
Hayi, kuyesabisa ngoba khathesi lapha sikhuluma ngemali ezindlela ongathi imali oyabe uyidinga nawe uzama ukuthi uziphilise. Kodwa ekugcineni imali yakhona akusakhali ukuthi uziphilisa ngayiphi indlela ngoba isuka iphinde ichayise wena nge-stress leyo mali.
Imali leyi aliyenelisi ukuthi liyidinge kuba siphatheleni ukuthi ugcine ubambe izinto zakho uzibhalansa khonapho akuyenzi ukwenza njalo.
Ebengizama ukutsho baba ngapha ematamatisi ngavuyela ukukhalisa kubuye ngapha empahleni nxa uyabuthenga impahla uli-cross-border uyabuwodile ulutho sithi ufake umzekeliso we-R50 ukuthi namhla uzathi ukwazi ukuthi i-R50 ilele ilingana le-$10. Liyani into ye-R50 uyithengisa wena ufake lawo kumbe from $10 ufake i-gain ye-$2 uthi $12. Nxa ususuka laphana ntambama usuchayisile futhi uyathenga imali kubo siphathelele futhi uyafika that $50 isikhosta $20 kuseluzike phela futhi kumele uyithenge i-50 kanjalo ngoba kumele uwode. Nxa uthi uyayithenga nge-$20 kusasa uzama ukuthi uyawoda isiyi-$30. Ukhuluma vele la ku-cross border i-situation yakhona sokungani kunzima vele ukuthi abantu sekumele sime khona ukuwoda ngoba kuyabe kunzima. Nami R300 iza kuyi-$30 kusasa wavuka nxa uthi uyabuyela kwesiphathileni ka-$300 $35 hayi impilo yakhona inzima.
Uhulumende uyakwazi konke khonakho?
Hayi uyakwazi ngoba imali isimanga yokuthi kungekudala nje ibond note bokuthiwa imali kayikho amabhenki imali yashoda. Kodwa uhulumende uyenele nje ukuthi akukhiphe ebantwini ukuthi ibond note okuli-bond note i-US dollar okuli-US dollar. Saphuma ukubona sokugcela imali ibond note ebantwini. So ngento nje singathi uyakwazi ngoba leli bond note vele livele ngaphi liprintwe ngubani. Njalo yena wayevele ethe yenza imali yana wathi izazilingana le-US dollar. Akintye futhi gqithi kusetshela abantu ethi akusalingani. So ngezinye indlela ngemisebenzi yakhe uyakwazi kuyokwenzileyo.